So we zika descenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuZibandlela 2022 nguKingsdove. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane weCOVID-19 obulele abalitshumi lambili 12 izolo eZimbabwe.
Sokule too much teenage pregnancy. Sokule too much drug abuse abantwana betshona emgeleni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaye esikolo.
Umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi kutshaywe ngabanye abantu abathi kukhuluma kubi ngamaloja.
Ebhasini khonapha there is one guy owathena ungawogumede, mna ndidelela ogumede ngamegumede yini ngamaloja.
Amanye amabandla aphikisayo asahlolisisa ukuba azangena kumbe hatshi kukhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa ngombibito lonyaka.
Sisazoba lomhlangano laphi nec ezophuma khona le-resolution ukuthi siyithatha liphi inyathelo.
Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana leSenegal kusasa kwele Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations.
Sifisa ukuthi nabafana baphumelele.
Sizalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abalitshumi lambili izolo 12. Umkhuhlane lo usuguqule indlela abantu abaphila ngayo elizweni lemhlabeni wonke jikelele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha, i-636, abasoke izolo batholakala belegcikwane le-COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5148, kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngenxa ye-COVID-19. Unkosazana Pretty Mpofu, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi umthwalise nzima umkhuhlane lo.
Kusukela ekubeni lendlala ezindlini, abantu bayalamba ezindlini ngoba abantu abaningi silanzelela ukuthi ngabaphila ngokuzisebenza. Ngakho ngesikhathi lese-COVID abantu bayahlele ukuhamba beyenza imisebenzi yabo bekhululekile ngenxa yokwesaba kumemetheka komkhuhlane. Njalo sesikhangelele labantwana abesikolo, sokule too much teenage pregnancies. Sokule too much drug abuse abantwana betshona emgeleni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaye esikolo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi semganwini kobulawayo.
Abantu bakithi ngesikhathi se-COVID-19 bathole nzima kakhulu. Okokuqala, abantu bakithi kabalamali, abantu bakithi kabasebenzi, izinto ziyadula phandle lapha. Abantu bakithi kabalamali ukuthi bazise ezibhedlela, kabenelisi ukuthenga imithi alibana begula, ikakhulukazi ngesikhathi lese-COVID-19.
Uyakhala lo nkosikazi Sharon Luphahla ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane we-COVID-19 lo ngibona ngani uhlasele kakhulu abantwana besikolo ngoba sekuleminyaka emibili abantwana bengahambi esikolo ngendlela eyiyo. Njalo futhi izikolo zethu kanye lama-university, i-online learning vele ayizange ike iphumelele. Kusenza aluba uhulumende ubeyithuthukisa i-online learning ukuthi lanxa abantwana bengahambi ezikolo physically but bebeqhuba online learning ukwenza ukuthi ikusasa yabantwana bethu ingaze yancindezeleka.
Umnumzana Senzo Hadebe, umongi osebenza kobulawayo, uthi inani labantu ababulawa ligcikwane litshengisa ukuthi umkhuhlane lo lokhe ukhona. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu alandele izixwayiso ezivele kwezempilakahle.
I-COVID-19 lokhe ikhona phakathi kwethu. Uhlupho lwayo ukuthi isitha esingabonakaliyo, ngakho ulakho ukuthi uhlangane laso lapho ongacabangeli khona yingozi enkulu le esihlangana layo okokuqala. Okwesibili, singakhela amanani abantu abafayo bebulawa i-COVID-19 kutshengisela ukuthi lokhu yikhona, ngoba kwelinye ilanga uyathola kukhuphukile kwesinye isikhathi kwehlile. Kodwa-ke ukuthi kulabantu abalokhu besafa kutshengisela ukuthi i-COVID-19 lokhu ikhona njalo sisaselayo okwesikhathi esilandelayo. Kufanele sihlale siqaphelisele.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle sonke isikhathi ukuze bezivikele ekuthapheni igciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula izigidi ezine i-4.2 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili bedlula izigidi ezintathu i-3.2 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UHiddens Banda, umlingisi ohlekisa uZulu, waziwa ngegama elokuthi nguZex Mtawini Juma kumbe uAnkela Zex, utshaywe ngabantu ebhasini kusukana ezedluleyo. Kulandela ukwethula kwakhe umdlalo ochothoza amaloja. USibanda uthi kulo muntu omtshaye ebhasini ngesikhathi edoziza uZulu esebuyela emzini wakhe e-Old Phumula kobulawayo. Uthi kumzwise ubuhlungu ukutshaya kwakhe yena obesoma njengesikhathi sonke.
Ebhasini khonapha there is one guy owathena ungawogumede, mina ngidelela ogumede nganogumede yini ngamaloja. Namla ithought ukuthi we were still in the mood of in i-comedy, yabona. Kanti umuntu lwana unjani serious, indoda lowo wayehlalele ngaphi esithini directly across him laphana. Na umuntu yasukuma mina ntilungumbeni umuntu vele unjani. Uyadlale nabangani bakhe, kukhanya babenathile abangani bakhe la benjani bekhuluma khona phambi. Then zukuzuku nangumuntu wambamba ngebhampa straight emlonyeni lapha.
UHiddens Banda umlingisi owaziwa ngokuthi ngu-Ankela Zex kumbe uZex Mtawini Juma ubexoxa le-Studio 7 ese-Old Phumula kobulawayo. Amanye amabandla aphikisayo athi okwamanje asahlolisisa angakwenza ngokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngombimbitho lonyaka. Kulamanye njalo aselungiselela ukungena kukhetho lolu kulandela okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhetho lolu ngolokudinga abazamela indawo ezijiyeneyo edale lephalamende kulandela ukuxotshiswa edaleleli kwamalunga ebandla le-MDC Alliance nebandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Umnumzana Mkhondisi Moyo okhokela ibandla leMthwazi Republic Party uthi basahlolisisa abazakwenza ngokhetho lolu.
Sizwile ukuthi uPresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa u-announce idate yama-elections lawa ama-by-elections azoba khona ngoMarch, kanti lapha the nominations court izohlala mhlaka 26 January kuyonale inyanga. Sisazahlala phansi nje sikhuluma nje namhlanje ntambama sikhangela lolu daba, sinanzelela ukuthi udaba lolu luphonguba yisivuka mpunzane udaba lwama-by elections, futhi sinanzelela ukuthi iZANU PF iyenze ngabomo ukuthi i-announce lama-by elections ngesikhathi esincane. Sinanzelela ukuthi amabandla kathesi abengakhululekanga ukukhampeyina ngesizathu zabo COVID leminye imithetho ebolileyo efakwa yibakwezanu PF, kodwa bona sibabona besezizinhlelo zabo. So ke sisazoba lomhlangano laphinec ezophuma khona le-resolution ukuthi sithatha liphi inyathelo.
Umoyo uthi ibandla leMthwazi Republic Party lingathatha isinqumo sokuncintisa kukhetho lolu lizadinga abazamela indawo ezijiyeneyo abasezabelweni zemathebeleland lenkabazwe.
Kasingeneli lizwe leZimbabwe, thina siphatheka kuphela ngalokhu kwenzakala emidlands lemathebeleland esingathi ngumthwakazi, ngoba yikho lapho esifuna khona ilizwe lethu, yikho lapho esifuna khona umhlabathi wabokhokho bethu. So ke kungekudala ngesikhathi esizayo sizo announce i position yethu mayelana nalala ama by elections.
Ibandla le MDC Alliance lalo lithi lisahlolisisa elingakwenza kukhetho lolu. Ele MDC thi lona lithi selivuzelele ukuncintisa kukhetho lwama by elections. Umnumzana Witness Dube okuhlangothi olubona ngokuthulwa kwemibiko kubandla leli ukuthi sebelumelele ukhetho lolu.
Ibandla le MDC liyangena kuma by elections wonke ilizwe lonke, kuma elections ka councilor la kuma elections ama MPs wonke siyangena. Singena lama partners ethu e MDC Alliance lapho la kwabakhipha khona abantu. Lalapho kwakulezanu khona siyangena sizilungiselele. Sakhumbula ukuthi iminyaka wonke lasitiye ophelileyo siqede silungilungisa izi-structures zethu zaphansi njalo bese siqalisele ngokwesibili ngoba sikhangelele i-ordinary congress ezayenzakala ngo-March ngaso sona lesi sikhathi esizayenza ngaso ama-elections. Ngakho njengebandla le by-election ibuye kuhle isithole sivele sisendimeni sisebenza silethemba lokuthi siza kunqoba kuma constituencies la kuma council amaningi kakhulu ikakhulu lawo esasivele siwabambile.
Okunye okwadala izikhexe edalele parliamente yikubhubha kwamalunga edaleleli. Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama by elections njengenhlala yenza. Wezimaphandleni namhla sesigabeni seGwanda esabelweni seMathebeleland South. Sixoxa lomlimi uMnumzana Mcebisi Dube.
NgiseGwanda North, esigabeni seKhozi under Mthabisi ngale. Hayi, ngapha lonke izulu likhanya liyana kakhulu. Ngoba kwezinye indawo abasemagobeni kungathi sokutoda. Sokutoda sibili. Sokuzafuna abafertilizer. Ukuthi kungathi abantu bangavika ubumanzi lobo ukuthi ababelafi. Then okwesibili i-drought power, abantu bebengelanto zokulimisa. Inkomo eziningi njengoba zaphela ngama-drought lawa adlulayo. So inkomo abantu kade belimisana. Manje kusebenza umelela abantu kungxela i-7 i-round ukuthi zifike ngakuwe kuyabe sokumotshakele. So iludubo olukhona. Labantu abantu abaningi sebabaleke emakhaya. So kusele izalukazi lamaxhegu kuphela. So akulima kwakhona isoze akusoze kube yikho nje lokhwana okuzaba kuhle. Ngoba uma usuze uqhatha abantu ukuthi abakuncedise akuhambi.
Abangaholi inhlanyelo ngabantu abanjani Dube?
Inhlanyelo abantu bayiholile this time. Ama 10 kgs. Bezama abafertilizer. Hawu enhlanyelo ba basizamile empila lonyaka. Lokubola hayi bingabolanga mina. Makukuhle hayi kufanele sibonge. Kufanele sibonge uma into singathi zenzakale. Ngona inkinga nje ukuthi lapho uholelwa khona kabe kukude. Thina sisuke eKhozi sisiya iholela sibona le. Ugcina susiba lelosi yokuthi sokufanele uqhatha abantu bezinqola ngombela bezimoda ukuthi bekuphathele khona le. Yikho lapho kungathi kulobu nzima khona. Hayi, kuyabongeka.
Sima lapho kudaba lethu lwezemaphandleni. Sizabe sikwenye indawo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abafika amajumi amathathu 30 lombalisi bakhulule namhla ngamalicatsha esabelweni seKP kwele Nigeria. Besebenze nyanga ezisikhombisa besezandleni zamalicatsha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantwana abafika bhose inkulungwane lengxenye 1400 abathunjwa ngamalicatsha kwele Nigeria nyakenye. UNovak Djokovic, umdlali omkhulu womdlalo we-tennis, ocele ukuwela e-Australia ukuba angena kulelo lizwe loba engahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 uselamalanga amathathu evalelwe ehoteleni elizweni leli iziphathamandla zezempilakahle. I-Associated Press ibika ukuba uJokovic ucele ukuzedlala kumncintiswano we-Australian Open loba engahlatshwanga ejekiseni le. Kukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa njengoba ababona ngendaba zekhaya besithi kanamvumo ukuthi angene kuZulu engahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise indlela okuqhutshwa ngayo konke emhlabeni wonke jikelele. I-Reuters News Agency ibika ukuba kwele Melika umkhuhlane lo usuphazamise izikolo abanceda uZulu nxa ebhekane lohlupho lokubheka izidlizelwa izindlu lezulu kumbe umlilo ovuthayo ezibhedlela, ukusebenza kukahulumende nokudlelana kwabantu nsuku zonke. Omanje sokwesikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesintu manje.
Lo baba mkhulu
namasiko babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyamazana okuthiwa yisambane. Kulabanye abantu abasanda kugula kulandela ukudla kwabo inyamazana le. Kusukela kudala isambane sasisaziwa ngokuthi sitshenziswa ngabathakathi. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Thokoza qhawe elibanzi, ngikhothamela wena ndoda yamadoda, ngikhothamela wena khehla elibanzi. Ngizochasisa kabanzi ngesambane. Isambane inyamazana elenyawo ezine, ye iyagitshelwa. Ngelinye igama bayibiza bethi yihombela, ye ithwala abathakathi. Ngabe yangizwa nakhe hlelidala. Ye inamandla, ayikho inyamazana enamandla njengesambane. Ingakho nje ithwala abathakathi. Ye abathakathi begithi bebefika lapha babefina befuna ukuyafika khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye bayasigada abathakathi, ye betshone lapho abaya khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye bathakathi.
Ya siyakuzwa kakhulu gogo, qhubekela phambili.
Siyadliwa isambane njengabantu bonke, bayasidla isambane ngoba kuyinyama emnandi nje efana lezinye inyamazana. Ye bayasisebenzisa isikhumba sabo bathi kuyisitirobho esiqinileyo kakhulu, asiyindawo ngoba inyamazana enamandla kakhulu. Ngibongoze ndoda yamadoda. Ndizondle enkulu bantu, ndizondle banzi, kwandulo abakhunkulu babesebenzisa zona isambane ngoba isambane sinamandla. Ayiphi inyamazane enamandla ukwedlula isambane? Bayagibela kuso abathakathi ebusuku, beshone lapho abafuna ukuya khona, beyothakatha sibuye sijike. Bawungathi manje asiphandi ithuna, siyaphanda isambane. Sikhiphe isidumbu esakese silele abathakathi besisebenze leso sidumbu.
Abathakathi bayayifundisa yini inyamazana le okokwenza?
Bayasifundisa isambane ngomuthi othize isambane ukuthi besiphendule besenze utikoloshi wabo. Bayasiphendula isambane besenze utikoloshi wabo. Kunomuthi othile abawuthatha bewuhlanganise bewusebenzise bese bewuyenza utikoloshi wabo, sikwazi ukubalalela besigqilaze beyenze ngendlela abathanda ngakhona. Kuyintando yabathakathi leyo.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wesintu manje.
Lo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sifuna ukuthi sikhangele ngakho uqalisa umnyaka njengoba sekuqaliseni kwawo nje. Sizabala encwadini ka-Exodus 12 siyabala nje amavesi ambalwa kufundeka kanje verse 1 uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaron ezinda seGibhithe ethi le nyanga iya kuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kwi-inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi ngolweshumi lwale nyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube iwundlu ngendlu uma abomuzi bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo verse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye lithathe ezimvini noma ezimbuzini sime lapho zihlobo ezithandekileyo indaba yokuthwasa komnyaka ikhanya iyindaba endala njengoba sibalile ubana ilizwi lokuthwasa komnyaka umqalisa komnyaka lakhulunywa nguNkulunkulu uJehova kuMose laku-Aaron beseseGibhithe ilizwi likhuluma ngokuqamuka ngokuthwasa komnyaka lenkangelelo eyikhona kumbe eyayikhona leso sikhathi ukuthi kathi nxa umnyaka uqalisa abantu kumele benzeni yebo kambe kungenzakala ukuthi umnyaka wabo wawungafanani lokwethu njengoba iminyaka lezinto ziguquka kodwa ukukhulu umlayezo mbiko ilizwi lawo lelo elikhuluma ngokuqhamuka komnyaka kuthiwa ke umnyaka nxa uqalisa umndeni ngomndeni kumele uhlale ndawonye uthole iwundlu uhlangane ngesilinganiso sokuthi kuyadliwa kanjani nxa ke laba abanye bengenelike kumbe bebanenge ukwedlula lelo wundlu kabakhangele komakhelwane babelane labo umnyaka uthe uqalisa wenzeni ke wena lo mndeni wakho ubakhumbule yini omakhelwane bakho kubana wabelane labo iwundlu njengoba ilizwi lisitsho lisithi yilowo lalowo muzi kwakumele udinge iwundlu lemvu kumbe lembuzi lilungiswe lidliwe ngesilinganiso eseneleyo esenela bonke abantu kodwa ilizwi elikhulu ngelithi lelo wundlu kumbe lelo zinyane ingakumbe leyo mbuzi kumbe leyo mvu kwakumele ingabi nesici ingabi nesici ibe msulwa ukwenzela ukuthi abayidlayo babusiseke phambi kobuso bukaNkulunkulu wena udleni uqamuka umnyaka engxenye udle izinto ezilesici ezizakwenza ukubana lo mnyaka wakho mhlawumbe uphele ulokhe ulomlando ukuthi wadla into yobusela kumbe into engaqondanga asikhuleke baba thixo engcwele nxa siqalisa umnyaka cela ukubana usikhuphe kuzo zonke izinto ezilesici ebuhlweni bakho sibe msulwa phambi kosuku bakho ngajesu ngiyakhuleka amen
Hlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinala kusasa Wenze midlalo. Iqembu leZimbabwe Warriors linqilana leSenegal kusasa eCameroon kusibaya seGroup B emdlalweni wenkezo enkulu yeAfrica Cup of Nations. Noma kungaqedakali okwenzakala phakathi kwenhlanganiso yeZifa leSports Commission. I-commission le ithi yaxotsha inkokheli yeZifa ngenxa yobukhohlakali kodwa iFIFA ithi kumele uFelton Kamambo okhokhela iZifa labanye bakhe. Babiselwe ezikhundleni. Loka kunjalo, ingcwethi zemidlalo zithi eleZimbabwe liza kukezela emdlalweni le lapho elingilana khona ku group B lamanye amaqembu anjengele Malawi leGini. Incwadi kwezemidlalo yenguqu uthandazane Zimbwa uthi akwaziwa okuzaphuma emidlalweni le.
Njengoba kungelakithi sishisa ukuthi ngabafana baphumelela. Ngakho ke isifiso sikhona sokuthi ngabafana bakithi baphumelela lapho. Sizigqaje ngalokho abazakwenza khona eCameroon. Singaphonga ukuthi yiso isifiso esikhona.
Kodwa
sisuka sithitswe ngamalungiselelo lokuningi okwenzakalayo ikakhulu. Angithi uyabona ukuthi khathesi sokungokwesihlanu sisiya kumncintiswano we-CAF. So kungokwesihlanu kumele kube khathesi sesafunda into eziningi. Kodwa ungakhangela lokho esikuphambanisayo. Isikhathi sonke 2006-2004, isikhathi sonke sesiku-2022 khathesi, we keep making the same mistakes. Preparations. Asivi namalungiselelo asuthisekayo okokuthi lanxa sithi sidlala lobani, sesizimisele, sesilungiselele ukuthi hayi singahlangana labo siqedela nenkundleni. Yiyo into esilimaza isikhathi sonke. Ngakho ke kimi khonokho kutshengisa ukuthi lanxa sesihambe kahlanu, asifundi lutho. Asifundi lutho ngoba siyala silokhu siphinda khonokho esakuphambanisa kuqala.
Inkinga vele ila iyohambi lapha.
Isikhathi esiningi abakhokhelayo abanathando la umdlalo wethu. Yikho okusiphica khona kakhulu. Ngoba umuntu olothando uyakwazi ukuthi ukuzuye ngene enkundleni laphana, okumele kwenziwe, amalungiselelo okumele ayenziwe, aqala ngaphi, acina ngaphi. Nxa usiya ngale, ususiyadlala, sokwendlelwe, sokwendlelwe siyaqedelana. Okwakhathesi lanxa ekuqaliseni kombuzo wakho mphendule ngathi sonke singabe eZimbabwe sifisa ukuba iqembu lethu linqobe liphumelele, kodwa siyakwazi ukuthi ngendlela abangalungiselelanga ngayo, ah, sesithembele enkosini nje kuphela ukuthi izimanga zenza kahle.
Uyabona iJonathan, nxa sikhangela ke Sibili Sijula, nxa ukhangela iDream Team eyabo Willard labanye, ube sikhangela le ungathini?
Wenze uhle wanika umzekeliso we-Dream Team, ngoba nizakuqambela ukuthi i-Dream Team ibinabo-Mercedes Fund, ibinabo-Willard Khumalo, ibinabo-Melu Sinkiwane, kwaze kwangena labo-Makay Nyathi, oma-Dinda Ndlovu. Kodwa kwasokusiba lokukhonona ukuthi abadlali abaningi sebevelela endaweni ethize. Kodwa enkundleni laphana besinqoba yini? Kathi manje kule ndaba yani? Ungakhangela ye siyavuma ukuthi Dream Team ayizange iyefika ku-Nations Cup, kodwa ngicela ukuthi mina nawe sivumelane ukubana umumo elizweni wawunjani lanxa engafikanga ndawo. Wawubona ukuthi ha wonke umuntu uyajabula, kungangcono sijabule phela elizweni lanxa singafikanga ndawo. Khathesi sifikile, kodwa siyajabula yini ngendlela esingene ngayo? Wonke umuntu besola besilo umqeqeshi okuthiwa nguloga, wonke umuntu bebangumsimi. Lakhathesi umaphezu ukhona, kodwa nxa ubabuza abanye bakhonona, abanye bathi kurayithi. Kodwa ngesikhathi sikafabhishi sasibambene sonke sikwazi ukuthi hayi ujaha uyayazi into ayenzayo. Nasenkundleni okwakuphuma enkundleni okujabulisa umuntu wonke.
So ase siyabona kule Peter Mtuha kube sokusiba ke lo mfanyana lapho Dube Prince abavela ngapha eMathebeleland. So abantu bacela ukuthi hayi lokho kuyitimu vele ungazana kula lutho la.
Angilandaba lokuthi abadlali bethu bavelela, angilandaba lanxa bengaze bebuye bevelela ku-caps bengu-7-8, as long as be ama-results enkundleni ephuma, hayi siyajabula ngakho. Lanxa kungena o-Highland akulandaba. Angithi uyabemela ilizwe, kimi ngiyabe ngisuthiseka ngakho nxa sithola ama-results enkundleni. Okusuka kusiphice ukubana sizakhetha, sikhetho yedwa lapha, sikhetho omunye laphana, abanye ngabangani bethu, abanye bavela kuma-academy ethu, abanye sifuna ukuthi bathole indawo bayedlala phetsha yakhona zathola imali. Kodwa ilizwe yile ligcina lingasatholini ama-results azasuthisa umuntu wonke. Okuyikho esikudlalela umdlalo sigcina singasakutholi ngoba asihambisi kuhlizwe.
Uthandazane Zimbwa yingcwethi kwezemidlalo yenguqu besiphoka laye ekobulawayo. Singakugqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 obulele abalitshumi lambili 12 izolo eZimbabwe.
umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi utshaywe ngabanye abantu abathi ukhuluma kubi ngamaloja. Amanye amandla aphikisayo kwele Zimbabwe asahlolisisa ukuba azangena kube hathi kukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Iqembu leZimbabwe Warriors likhangelwe ukuba lizancikelana leSenegal kusasa kule Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguGibbs Dube.